Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela injabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ziku 29 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi uKhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawa kulezi nsuku owe artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezi indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisekunini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye.
Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonze.
The foundation Hotspurs name changed to Ajax, the Hotspurs, because of Ajax America and Kumlan Banda being in the mix.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi uMkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawa kulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni chasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile gruphu yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungeke lamabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe ziselumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye. Ezinye izizwa zikwenzi khonoku akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze, kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinebutho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhule ebamaningi, so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe, isizwe sakithi esakomthwakazi. Yikho nje okufuqayo, akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa. Ngibhizi nje kumanje King Mzilikazi Memorial Lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama-institutions asaphila namanje salondoloza indimi nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana gijimi ngendlela esifisa ngayo. Luyanida a lot of funds, luyanida a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube le much more involvement yabantu abaningi, kakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi i-half isiNdebele or ezinye zezindimi is kamthwakazi ngapha at the same time iskiwa besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu ukwengena mayefuna ukwenza izinto zakhe ngesikhala nga ufuna ukuzenza ngesitonga ufuna ukuzenza ngesiphosa ufuna ukuzenza ngesijawunda akuthole konke kukhona kuphana ngokuqukethwe so our first step kuyabe ukuthi senze lokhu operating system akso ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele that will be the first stage amanye ama stages later where they expecting ukuthi ezindimi zibe integrated but at the same time kuyadinge ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama app ngoba lena i operating system sesifisa labantu abayabhala i app yakhe eqondane lokwesizwe kumbe iqondana noku tracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khona phana izingwalo zibe khona kwapha into ezihlukahlukeneyo it's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu abantu abantu abethu feda ngoba manje bengasifica lathi sesaba prepare kuma large language models for example ku artificial intelligence machine learning esiNdebele bayofika nabo bazithole bele chance into embi ezoyenzeka masingakwenzanga lokho ukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana uline yonalana zigijima zicupha information yonke izizwe zonke ngoba the future is the information age means onguyo le information lokwazi ukudlala ngayo into zabo data science nguyo umuntu ozosala enguye ungumuntu emhlabeni ne economy izokontrola ngumuntu onjalo konke thina singathi thina okwethu ukufida ama systems abo America abo China sibe yithe sibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthola ukuthi yithe sichazayo lokuthi umviwo kuyini kwenziwani mawulima kwenziwani ehlobo kwenziwani kuyahamba bona bayakutranslator bayakucommoditize bayakhula kuma economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say so kulusizi mathina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njenge mentality sake sithole kumbe silinde uhulumende njengo sinye isikhalo engibhizi why mangi addressa iculture ukuthi hayi bafowethu ngeculture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni abantu bakomthwazi sisabalale ezizweni sizingcwethi kuma-fields amaningi kakhulu some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani
lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenzayo kumbe kule mbadalo nyakwazi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
ngoba ma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi umzilikazi uyaphelela khonapha emalini zakho kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile ku-open source community kukhona ama-paid for applications umuntu uya developer into towards i-operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanjeya kodwa abesesijaye eyami i-commercial version ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka nabo abantu ma beyibona leyani into i-sdingo bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology
Lowo ngumnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
sigcina amasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zibuzondle. Namhla ngibambele uThembo Zithembayo Gibbs Dube, imoweni eza Jesus Banda. Ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya, yena ke uretired general wayekuviyo lebutho leZebra.
Kathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangiqhawula kusemfeni, bengingaqhawuli. Ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna ngitshaya ingquzu. Bengingaqhawulwa lakhathesi mina. Nxa ibhosi siyadlala, besingaqhawuli ithimu ingakaqedi ukudlala. Ngoba ukwazi ukuthi ulelephi, uphethele, uza kuthululelana esandleni sakho.
Kuyini ozokusenza ukuthi abantu baqhawule, bakuthathe ngomkhuba wophilo?
Soko la bantu abangenelayo mayelana lempilo yakithi, iculture yakithi silahlekile.
Ilahleka njani? Bakuvumele njani abantu maNdebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza imikhubeni?
Imali impando yesono. Yeah. Abantu bakithi sebesihla ngokubehlanganisa imikhuba yakithi ngokuthenga.
Kuthi bana lapha sokuyikubulala phela isintu.
Yikho kakhulu.
Njalo ke sisukubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathabo ukuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha. Bekusenzakala yini le kwezindebeleni?
Hatshi mina ngikwazi. Engxa engikhule ngengongoma. Even nxa kuthiwa kwasokonakele ekhaya, abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umuzi. Kuthiwe nxa sokuqediwe kuthiwe hayi ukhulu wena uvakatshile, ugogo wena uvakatshile. Kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni. Kambe ngumkhuba wanga.
Akulaye abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala nxabane bengafundi ukuthi kwakusenzakalani.
Abantu abayiba abakhulileyo khathesi, abantu abatshakazela izinto zabo ngokuthanda kwabo.
Engikubuzayo baba uNgwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho, isikhathi siyahamba njalo ke abadala abaningi abasekho, izinto sesithabalele, ulimiso lutshabalele, kwenziweni?
Sesibalutshwana, alubani kuyahlalwa phansi, abantu asebekhulile, uqoqwe ngembali zethu, ngokuzibutha kwethu, ukuthi kathi siyibambe njani indaba le, ngoba izachithakela abantu bethu nabazukulu njengoba likubuza.
Engikutsho ukuthi kuzoyenziwa ngubani nxa lina abadala lingakwenzi?
Thina uNgwenya engxenye asisiba bendlini enkulu. So ukuthi sithi thina kakubuthwane, hatshi kuba nzima.
Ulimi lalo solutshabalela ingwalo nendaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu.
Hayi, ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga. Yeah, ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso.
Nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030, kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la? Kuyabe sekhona ulimi lesindebele?
Ngo-2030 lo ngowani?
Mhlela ngisizo phela u-Travision 2030. Sindeza sisekhona.
Akale njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga, so kumele uhlale izigidi zigidi zeminyaka lokho sesikhundleni. Ngithe kumele ube kube lokho. Ayikho lokho. Yisho izigwenxa esezikhona namuhla.
Kulungiseka uthini?
Kuyazilungisa kodwa. Okungapheliyo kuyahlola.
Belilami weza Jesus Banda wezamasiko lokuphila kwabantu zulu zonke. Bembambela uMthembu Zithembe uGibbs Dube nethemba ikholisa ingxoxo engenzela baba uThomas Ngwenya. Libe losuku oluhle.
Ngesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika ekezi phansi kukanduna uMalaba.
Ithi ukuthi kucala ku-19 kusiya ku-26 kilometers uma silanda amakliniki eyiwo okuyikuthi siwathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli. So sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi. Ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini zesinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabriji akusayiwe esibhedlela sokuyukuthi kulalwe kulinde imifula ize yentshe. Ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yekliniki. Ma ucabanga nje umntwana egula yi-stress kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikolweni kwesinye isikhathi uthole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi umlande esikolweni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi sesiqede iblokhu yokuqala. Endele sesikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwendini bavumalaba banenyana nje nabanye abase diaspora phetsheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kume ngenxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa sokuyisikhathi lwaqala kuthi uthi yona ikliniki ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama 1985 yangayakhwa and then kuthe ngama 1990s or 94 90 ngemva kwama 90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yakhwa yabuya yama futhi lobuyakhiwe and then ngo 2021 sabe sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli block esaqale linye khona manje ku 2024.
Uhulumende le council lige lene lesukuthi lixoxisana laye na akulasizo oluvela ngale.
Siyazama ukuthi sicocisane nabo ukusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingafezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama-doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyacela uchazo kuwo wonke abangabe belalele.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo plus 27 79 083 8621 plus 27 79 083 8621.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithe xoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisfanda.
Ngiyabingelela abalaleli besihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamkela kulelo hlelo. Siyabonga namhlanje bemfuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zehlise nini ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wabo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umyeni njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa sikhangela lolu daba sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene. Siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi khathesi sokusiba lobudlwangudlwangu, abantu besilwa, amadoda etha abafazi kungala kuzwanana, ikanti njalo khathesi sihamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu kusiba le ndaba zamadivorce, ukwehlukana, abantwana besala bebodwa, kudabuka izimuli. UNkulunkulu lapha ekhuluma ngompostoli uPawulu uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njani. Okokuqala mfundisi, sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye, kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana, abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Pawulu ukhuluma ngamadoda ukubathandana nomngeni, kazangathi eqalise ngabafazi, waqalisa ngamadoda ngenxa yani? Ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPawulu uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omngethu. Abe sesinika-ke izampulo, umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke lathi baba kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omngethu. Singenza njalo, okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo, kodwa ke yiwo umuthi olapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandani omama, kubomama zehliseni ke kubobaba. Lizehlisa kalula nxa ubaba enjani eyokuthanda. Akutsho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke, awuzayothwana ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala, uzaye kuthi uthi ubaba uzaba la yonke into, kodwa ke uzaba nalokho alakho angakukwanisa. Yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando. Ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama. Sensiza kubo mama njalo ukuba uqakathekele ukuthi uzehlise kumkakho. Nxa kukhona, ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona, kodwa kulula na ukuthi ixoxisane ngakho. Hayi baba, laphana izolo kwenzakale lokhu, wena ubona njani? Hayi mama, nami ngibona soso. Alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana? Abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela. Ngakho ngifuna sike sithandazenini baba, sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo ukuba liyiqinise. Nkosi yami, izwi lakho lilamandla, liyiguqule baba. Imuli ebesezingane zingadilika, akuzihlanganise njalo ngegama likaJesu. Hayi Nkosi, iqinise imtshado, ube lothando, ube mnandi kanjeyana. Nkosi likusize.
Bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs, uSiphambaniso Dube ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abaluhlonzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili lantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikolo se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMay. Sibumba ngilamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye othiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team, sizama ukuthi singadlala u-Coca-Cola tournament eyayidlalelwa yisikolo. isikolo kodwa ke ngenxa ukuthi iFoundation College kwakungaso formal school ayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kule tournament
udubela abanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu
kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba lezifa unit cup kwakurejista nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingarejista lezifa ingene kudraw so sarejista lathi ukubulawayo province sadrawa le Dairy Board sasesidliwa asaqhubekelanga phambili but sasidlale kakuhle kakhulu sasesizodlala ifrenki lene iteam owakuthiwa yi-missing link eyadlala kuzifa kubulawayo province division 3 yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili yasisinika yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yekuthi singene ku-division 3 sidlala
ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolleji kuthiwa yi-foundation college kuthe umnikazi wekolleji esethena kabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu baliguqule lelo gama laba yi-foundation Hotspurs balitshintshe laba yi-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe
I had a link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town. But the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon, Walter Ajax Siawonde. And then umnikazi we Ajax America was a city he wants to link with us, Sintingele, a very good player. And the foundation Hotspur's name changed to Ajax. The Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Panda being in the mix. Kwakumele ukuthi by then umnikazi we Ajax America edlule emthatha from Cameroon and then ehambe laye to America to further develop the talent ka Kumlan Panda. But it's unfortunate the Ajax America then folded up.
Ngomnyaka ka 2007 iqembu le Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se Premier Soccer League ngemva kokungena nakwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wona ukufana nje lowezifa cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane
at one point participated ku-CPZ Cup and yayilama qualifiers ama-team ayengu 16 e-Premier League joined by the 16 best teams from all leagues division 1 division 2 3 and social and we had beaten iMimosa Football Club which is now known as iPlatinum FC we wish to be drawn with Highlanders but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazwe njengoba lo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sale from the juniors was uSibusiso Dambo, the current Arnel captain. He was bought by Equalaton, the football club. I remember payment going amaporambalwa ngoba we were developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanyika. We sold him to Orapa Bucks in Botswana. That was 4,000 pula that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKhumbulani Banda odlalela iqembu le Maritzburg United eSouth Africa kanye no Divine Lunga odlalela iqembu le Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku Premier Soccer League. Njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le Highlanders uPeter Mudua kanye uReward Muza, umdlali weqembu le Arnel uChrispin Machisi, imvimbi yeqembu le FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye. Okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni lemvunulo yenzo lelona njalo yolophawu lweqembu, lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani yeWolfware yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bilithani. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.